Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo emoyeni go studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 ngompandula 2016 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
le into edanisayo kakhulu ukuthi into efana nale ilokhu isayenzakala lapha elizweni lethu laseZimbabwe njalo kutshengisa nje uhulumende kaMgabe ukuthi uzimisele sibili ukuwephula inkululeko yabantwana beZimbabwe evayolate i-constitution yalapha elizweni leZimbabwe.
Omunye wabakhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eNavus uthunjwe emzini wakhe eHarare wazofunyanwa echaywe walinyazwa kakubi emazowe.
Data which we have is that 2/3 of
amanani esilawa khumbisa ukuthi ezansi kwezikazi leAfrika silendlovu eziningi okwedlula ezamanye amazwe onke omhlaba sesihlangene. Kuyasimangalisa ukuthi kungani kula amazwe amanyeneyo efuna ukusivimba ukuthi sithengise impondo zendlovu zethu.
Umphathintambo obona ngokulondolozwa kwezemvelo usola amazwe aqhubekela phambili ephikisa isicelo seZimbabwe esokuthi ivunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu. Kwezemidlalo abalandeli beqembu leHighlanders bathi leli qembu yilo elilakho ukuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye wabakhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni iNational Vendors Union of Zimbabwe iNavus uthunjwe emzini wakhe eHarare wazofunyanwa ichaywe kakubi walinyazwa emazowe njalo sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela. Kubika uMavis Gama.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa phakathi kwedolobha leHarare eNavus uMnumzana Kudakwashe Kamba kunje uthunjwe izolo kusihlwa ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela abasebenza sitha abe-CIO watholakala emapulazini abucwadlana leMazowe ebhaxabulwe walinyazwa kakubi elandisa isesibhedlela lapho agijiniselwe khona. UKamba kunje uveze ukuba uthunjwe phakathi kwamabili uthi uchaywe kakubi wathathelwa konke abekade elakho okubalisa impahla wenziwa esika Silvanos Mujoba omunye wabaphatheka kumikhankaso yethajamuka sesijikile yokuba asuke esikhundleni uMongameli Mgabe wahlatshwa ijekiseni angazi ukuba ibilomuthi bani. Kusolwe kakhulu nguZulu osemikhankasweni ehlukeneyo ukuthunjwa kwabantu mahlayana. Omunye wabo kungumnumzana Charles Nyoni owe Occupy Africa Unity Square.
Le into edanisayo kakhulu ukuthi into efana nale ilokhu isayenzakala lapha elizweni lethu laseZimbabwe njalo kutshengisa nje uhulumende kaMgabe ukuthi uzimisele sibili ukuwephula inkululeko yabantwana beZimbabwe evayolate i-constitution yalapha elizweni leZimbabwe.
Wasola njalo lokuzithulela kukamongameli lenkokheli yakhe uNyoni ngesikhathi konke lokhu kusenzakala.
UMgabe yena ngokwakhe kasazikwanyisi ngokukhula akwenzileyo ukuthi abe ngesikhathi lesi esakhokhela ilizwe leZimbabwe njengokuthatha akwenzayo i-oath ye-ofisi akiyo leyo.
Ubekhathazekile unina kaKudakwashe Kamba kunje unkosikazi Mary Kuzanga phezu kokuthunjwa kwendodana yakhe ngabacatshangelwa ukuthi ngabohlangothi lwabasebenza sitha abe-CIO. Uthi akazi unkosikazi Kuzanga ukuba njengoba ehlatshwe ngejekiseni ebilomuthi ongaziwayo kuyozala nkomoni phezu kwempila kahle yendodana yakhe engubaba wengane ezintathu. Abamthumbileyo laba babikwa njalo beye bayahlukumeza umkakhe kaKeith Mashaya Mombe omunye wabaphila ngokuthengisa emzini wabo eDzivarasekwa ngemva kokumswela ngoba bebevele bedinga yena. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Idale le Constitutional Court namhlanje lilahlele kanjani isicelo sikaNkosikazi Joyce Mujuru esokuthi imali yamabonus yona emele isungulwe ekupheleni kwenyanga ezayo ingavunyelwa ukusebenza elizweni. Okhokhela behluli umnumzana Godfrey Chichka usiku uthe uNkosikazi Mujuru uphangise ukwethula lolu daba ngoba le mali yakhona ingakaqali ukusebenza njalo kungaziwa lokuthi uhulumende uzasebenzisa ndlela bani ukuthi athole imali. UNkosikazi Mujuru ubemelwe ngumnumzana Lovemore Madugu okhokhela njalo ibandla le-NCA. Uchichka usiku uthe uMjuru ulelungelo lokukhweza lolu daba emthethwandaba we-Supreme Court. Imizamo yokukhuluma lo Mujuru kumbe iziphathamandla zebandla lakhe yehlule. Kodwa uChris Gande we-Studio 7 wenelise ukuxoxa loNkosikazi Dorcas Sibanda owebandla le-MDCT yena othi imali yama-bonus akumelanga isetshenziswe ngoba izaleta udubo olufana lo lube khona ngo-2008.
Udaba lwamabhondi nothi ngiyalubona sivili. Kuyabe kuyinto enhle kodwa udubo lukhona ukuthi azathengani. Ngoba imali nxa ikhona elizweni kumele kube yimali ekwanisa ukuphuma isiya kwamanye amazwe isiyathenga. Iletha ama-products elizweni. Kumele kube yimali ekwanisa ukuthi itshintshe kwamanye ama-currencies, enye i-currency, ukwanisa ukuthi uthenge enye i-currency ngayo leyo mali. Pho nxa kuyimali ephrintiweyo nje egcwala elizweni, izaphonga ugcwala, igcwala amabhari, igcwala izikhwama, igcwale phakathi kwama-suitcase, yona ingasozisisize ngalutho. Into esiyibonayo lapha, into engiyibonayo mina lapha, ama-bond notes nalawa azayenza lokuthi i-corruption kumbe okungahambi kuhle sasikubona kusenzakala kubo 2007-2008 ukuthi siprinte imali eminingi, igcwale ama-suitcase, igcwale ama-wardrobe.
Kodwa ke uhulumende yena uthi isisindo sawo sizalingana ledola lelemelika. Kutsho ukuthi phela uyabuyenelisa ukuthi uthenge enye imali yangomanye amazwe.
Kumele ikwanise ukuthi iphume elizwe lidola le-America yakhe liphume le-America laliyalazeinaa.
UNkosikazi Dorcas Sibanda isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Abenhlanganiso yabemba amatshe aligugu bezimele i-small scale miners sebekhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi acace kundlela aza kwabela ngayo imali abathembisa yona engena kuzigidi ezingamashumi amabili zamadola i-$20 million eyokuthuthukisa umsebenzi wabo, kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma emhlanganweni wabakunomsebenzi wezemigodi oweZimbabwe Alternative Mining indaba kobulawayo eHoliday Inn, umnumzana Philemon Mukweli, uchairman weNational Youth in Mining, ucele uhulumende ukuba ahleleke aphumele egcekeni kundlela abela abembayo imali abathembisa yona, ethi ngoba linenye igolide asebelise uhulumende loba nje besasekhona abalithengisa emkambo womkodo.
Now we scangele ukuthola i-$20 million lay away from RBZ to stay production yama small scale miners, because the number small scale miners already is produce 41% of gold early fiscal elizwe ku second quarter. RBZ ikhangelele ukuthi kunapa kuphela koni the other part of the quota zinga increase production yethu
omele abasifazana abakumsebenzi wokwemba ewange unkosikazi Rosemary Chuma yena uthi umhlaba usugugudekile esigabeni sakhe lamagodi achiwa ngabembayo acina edala ingozi
umhlaba usugugudekile ngokukhidwa ama-tractors amakhulu lawo njalo sokukhanyayo sokulezintaba ezichayo zona zodwa nxa besenza izintaba befuna ukuthi umayina izitala ziyatsha umlilo wakhona uhambela phansi okwenza ukuthi kufaka engozini izifuyo zethu lathi thina abantu kufaka engozini njalo-ke okunye futhi okungalukasihlupha ukuthi nxa bemayina laphana kwenzakala amanzi kuba la manzi amaphonza amaphuzu so amanzi lanje bathi hlala ewange lapho khona inyamazana khona inyamazana sasingahlali lazo sezibuya sezizonatha ziza i-freshness yawo ukuqandelela kwamanzi bese zibuya sizonatha amanzi
abembayo lokhu bephakathi kokuhlaziya umthetho osubunjwa ophathelene lokwemba amatshe aligugu owe-mining bill isikhulumi senhlanganiso yezimbabwe miners federation umnumzana Dosman Mangisi uchaze ukuba ibhili le ilezikhexe ezinenyi ngoba ayihloniphi abemba bezimele ngoba balinganiswa lamankampani amakhulu kukho konke okumunyethwekiyo
ibhili le mines and minerals amendment bill ilezikhexe zifana njenge-tax i-farmer minor issue i-representation at mining affairs board also on ama-miners amakhulu nebancane khayilinganisi ukuthi umayina omncane kumele abenje so kuthi ama-miners amakhulu ama-standards alingana ama-miners amakhulu so ama-miners amancane baye bale ma-challenges ukuthi yena bayenze ama-operations okugebha afana nale emba zimbra le-RDC baye behluphana izikhathi zonke even lamapholisa
abangenela umhlangano wakobulawayo bagoqela abembayo abogatsha lukahulumende lozokwemba kunye lozulu kulabavela kwamanye amazwe abalisa i-South Africa leZambia abakhona emhlanganweni lo umsebenzi wezemigodi ubikwa uyiwo obambe umnotho weZimbabwe okwamanje igolide liyilo elilethela ilizwe imali eningi noma nje kulodubo lokuthengiswa kwalo emkambo yomkoto ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo moyo
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065 la ku-15460 kHz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com la kufacebook ekhasini lethu ele VOA Indebele
Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuya kweleBotswana lapho kuthakazelelwa khona iminyaka engamachumi amahlano lelo lizwe lithole uzibuse. Abazi ngokwenzakalayo ehofisini kaMugabe bathi ukhangelelwe ukuya kulelo lizwe kusasa. Obona ngokwethulwa kwembiko ehofisini kaMugabe umnumzana George Charamba walile ukukhuluma ngalolu daba. Kodwa ezinye intatheli zindaba ezisebenza kumaphephandaba kahulumende zithi ngempela uMugabe uzahamba kweleBotswana. Umongameli weleBotswana umnumzana Ian Khama usanda kuthaza uMugabe ukuthi asuke embusweni esithi seluphele njalo sehlulekile ukubusa kuhle. Lokho kucunule abasekeli bezanu-PF. Incwadi kwezombusazwe zithi ababili laba balakho ukuphatha lolu daba eBotswana alubana uMugabe ethe wahamba. Isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBotswana umnumzana Carlton Tembo omkhankaso we-hashtag speakout utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuzaba nzima ukuthi batshengisele duzane lalapho okuzabe kule nkokheli yamazwe achiyeneyo. Ngesikhathi kunanzwa uzibuse weleBotswana.
khona okwamanje ukuthi akunalutho esilulungisileyo ngoba indaba lezi zisijumile zesingazwanga kuhle ukuthi uzabuya nini, but khona sisizwa kathesi nje. Mina think ngiuze ekuseni ukuthi umdali umongameli weZimbabwe uyabuya, so lakho kusijumile, so isikhathi sokuthi sibuthane sizame ukuthi enxange singademonstrate hambona ukuthi sisasekhona.
Ye, kodwa ungathini ngokubuya kwakhe khonapho-ke kwele Botswana?
Hayi, mina ukubuya kwakhe lapha vele ngibona ngani ukudlalisa isikhathi nje, angazi ukuthi uzodingani ngoba vele kokuqala vele umdala segugile obviously uzathi efika khona ngapho uzafikelala njengehlala yenza. Amboni ukuthi ulandeni, mbona engumuntu ongenanhloni phezu kwalokhu akukhulumileyo ngomongameli weBotswana Ian Khama azamkhuze ngokuthi umdala sekhulile ashiye isitulo la uphendule ngendlela embi kabi, kodwa akalalihloni ukuthi abuye futhi ngapha elizweni lakhe. Mina kuyangiyangisa, mina ngiwimi ngathi avele ambuyanga.
Ye, kodwa nibona ngazani-ke nxa bengahlangana khonapho bangaxoxa ngani ukuthi ukuhambe ngagcina emtshela yini ukuthi muntu omdala ungcono usuke esikhundleni?
Yena uKhama vele kakazi ambhode vele uhlale emtshela la kuqala uKhama ubebuyile khona ngapha ekhaya. Anti wakwavuya ekhaya wagcina ephumile emithi ngenxa yokuthi uKhama kayithandi indlela umongameli uMgabe abusa ngayo. Okubenza vele futhi bele kakhulu, one ukuthi umdala iminyaka yakhe esiminingi, two sibaningi ngapha abantu abeZimbabwe eBotswana. IBotswana isebenzisa imali eziningi kakhulu ngomnyaka besibisele ekhaya ngenxa yesimo sekhaya, so indaba yena le vele yiyo ezabalisa kakhulu.
Kodwa nxa sikhangele-ke ubona zani kuzalunga yini kwele Zimbabwe?
Khona ukulunga ekhaya kuzalunga, kodwa kuzathatha isikhathi because ngendlela abantu vele ingqondo zabo seziyizo kuzathatha isikhathi. Enxenye 10 years obviously umdala ngokuguga kwakhe uzadlula ngoba kulanto ongayenza, ungathotha utsotswe yonke into emhlabeni kodwa ukuguga ngekwakutsotha. Umdala uzadlula and after that I'm sure there will be healing. Lo muntu omutsha ozangena la ngethemba ubani uzakusa okungcono kwedlula umdala lokho akwenzileyo. And ngokukhangelela kwethu besifisa ukuthi nxa kungene umuntu not owe-MDC, not owe-People First, not owe-ZAPU, not ama-political parties, besifuna umuntu omutsha ozangena lama-ideas amatsha.
Umnumzana Carlton Tembo ngomkhankaso we-hashtag Speak Out bekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseHabroni kwele Botswana. Ibandla le-MDCT lithi ukutshaywa lokuhlukuluzwa kwabasekeli balo ngamalunga e-ZANU-PF kuqhubeka kusiba kubi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Leli bandla lithi okulikhathazayo kakhulu ukuthi amapolisa akathathe manyathelo lanxa abasekeli balo bengaze betshaywe ekhona. Sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uNkosazana Tabitha Kumalo.
Osokusenzakala khathesi ngokuthi iZANU isithumele abalandeli babo ontanga ukuthi balandele abalandeli bethu lapha abahlala khona emzini yabo, bafika babatshaye kwezindaba, bayatshisa kwezindaba, bafika bathatha abafuna ukukuthatha. Kodwa udubo olukhona ngolokuthi konke lokhu kwenzakala amapholisa emile ebukele, akulanto ababayenzayo na, ngabababuphi, ngabenzi lutho, benzangani, akulanto eyenzakalayo bona abantu bebondwa.
Iziphathamandla zamapolisa zona selike lazama ukukhulumisana lazo yini?
Ukukhulumisana leziphathamandla ikudlalisa isikhathi njengebandla le-MDC. Asiqalisanga namuhla ukukhulumisana leziphathamandla zamapolisa. Ngilethemba uzulu uyazi ukuthi ngo-2008 silabalandeli bethu abafika i-500 abacathayo lanamhlanje kasazi ukuthi bangaphi. Sabhala ugwalo sihambisa ebakhulini bamapolisa sibazisa amabizo abalandeli bethu abacathayo ayo lokuthi bathathwa ngobani, lama ID number abantu bakhona. Namhlanje sikhuluma kunjenje akula noyedwa esimbona esejele, sibabona besejele ngabalandeli bethu ababotshelwa ukuzivikela uma betshaywa ngabalandeli bezanu ababe bethunywe zinkokeli zezanu.
Edale lephalamende ekhona liyake liphakamise yini lindaba?
edalela eParliamente ubaba onabuthi chamisa wayefake imotion eyodlwakela olwenzakalayo elizweni. Imotion le isasifuna ukuthi iphangise ukuthi ingene eParliamente, kodwa kukhanya ngazani uspeaker wethu eParliamente wayesedonsa izinyawo yehlula ke ukuthi ingene ngokuphangisa. So ngilethemba ukuthi lapho sizavula khona iParliamente izangena njengamamotion wonke angenayo. Sizame ukuthi sike sicubungule sibatshengise lemfanekiso lapho okulimala khona abalandeli bethu betshaywa ngamapholisa kumbe betshaywa ngabantu bezana.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Kunjalo nje okhankasela umbuso okhululekileyo eZimbabwe unkosazana Linda Masarira yena okhululwe ngomthethwandaba we-High Court ngomvulo ngemva kokuvalelwa okwenyanga phose ezintathu uthi uzaqhubeka etshengisela labanye esola umbuso we-ZANU-PF. UMasarira uthi lanxa impilo yejele ibuhlungu njalo kungahlaleki kalandaba lokubotshwa phezu kokucothoza umongameli Mugabe lebandla lakhe le-ZANU-PF. Live Talk ukuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sikhangela imbono yokuthi kumele kuguqulwe indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Elemelika libikwa lithumele amanye amasotsha angaba ngamakhulu ayisithupha kwele Iraq ukuyancedisa ukuthatha idolobho leMosul. Lona elihluthunwe ngabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS abalwisana lohulumende walelo lizwe. Inkokeli yamazwe omhlaba lokhe ithumela amazwi entuduzo kwele Israel ngemva kokutshona kwayinhloko kahulumende walelo lizwe, umnumzana Shimon Peres, yena obhubhe lamhlanje esele minyaka engamachumi ayitobamnemunye lantathu. UPeres utshaywe yistroke kumaviki amabili edluleyo. Umphathi ntambo obona ngokulondolozwa kwemvelo unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri sesole amazwe aqhubeka ephikisa isicelo seZimbabwe emhlanganweni we-CITES kwele South Africa esokuthi ivunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu, kubika uBenedict Nhlapho.
IZimbabwe sidlamalahle lamhlanje ngalabo abangafuniyo ukuthi ithengise impondo zayo zendlovu. Umphathi ntambo ogatsha lwezemvelo eZimbabwe unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri uthi ukhathazeka kakhulu ngokuthi baningi abaphikisana lesicelo seZimbabwe sokuthi ivunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu zayo. La mazwe angafuni ukuthi iZimbabwe leNamibia ziphiwe imvumo yokuthengisa impondo zendlovu athi ngesikhathi kuze kwethulwe imvumo yesikhatshana ngo-1999 kwamemetheka ukubulawa kwendlovu mahlayana kusenziwa yilabo abathengisa impondo zazo ngasese. Kodwa ke unkosikazi Mchinguri Kashiri uthi iZimbabwe ayizange ibela leso sehlakalo njengoba indlovu zayo ziqhubeka zisanda, ngakho akavumelani lalowo mbono.
The data which we have is that 2/3 of
amanani esilawa khombisa ukuthi ezansi kwezikazi le-Africa silendlovu eziningi okwedlula ezamanye amazwe onke omhlaba sesihlangene. Kuyasimangalisa ukuthi kungani kula mazwe amanyeneyo efuna ukusivimba ukuthi sithengise impondo zendlovu zethu.
iZimbabwe kukhanya isithole usekelo olukhulu emazweni angomakhelwana lamanye awe-SADC. INamibia ngelinye lamazwe afuna imvumo yokuthengisa impondo zendlovu. Umphathintambo wogatsha lwezemvelo eNamibia, uMnumzana Phohamba Shifeka, uthi umqondo wokuthi izakhamizi ziphatheke ekufuyeni indlovu bese zingasatholi lutho kungabangela ukuthi umphakathi acine esedinga indlela yokuzitholela umvuzo kulezo ndlovu.
If you take away those benefits, what will happen? That person will not have.
Umasusa umvuzo abawuthola kulezi izinyamazana kuzowenzakalani. Umuntu kasoke abe lesifiso sokunakekela inyamazana lezi okuyinto engadala ukuthi zitshabalale.
Umphathintambo wogatsha lwezemvelo kwele South Africa unkosikazi Edna Molewa uthi kakusizi ukuthi kuthiwe impondo zendlovu zingathengiswa kodwa kungakhangelwanga izizathu ezethulwa ngamazwe afuna ukuthengisa impondo lezi.
Conservation and beneficiation. These are
umqondo wethu langokubona kwethu ukulondoloza ezemvelo lokuthola inzuzo kuzo kuyinto ongeke uzehlukanise.
Unkosikazi Mujinguri Kashiri uthi kwaba liphutha ukuthi amazwe e-Afrika ehluleke ukuvumelana ukuthi azaluphatha njani loludaba umhlangano we-CITES ungakaqali. Njengoba nje loludaba seludluliselwe kuviki ezayo lapho amalungu e-CITES ekhangelele ukuthi athathe isinqumo, iZimbabwe ithi izalwisa kuze kube leso sikhathi. Meletuli 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje abalandeli beHighlanders bathi leli qembu yilo elilakho ukuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokwethulwa koluhlu lokuthi azadlala njani amaqembu kusigaba samakota final. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders lixekwe leqembu leHawumayini kusigaba sekota final kumncintiswano walonyaka weChibuku Super Cup. Kodwa umlandeli weqembu leBhosa owaziwa ngegama elithi TK uthi yena ubefuna bahle badityaniswe leqembu leFC Platinum okuliqembu abancintisana lalo ukuphakamisa isicoco seligi. Omunye njalo umlandeli weqembu leBhosa uElijah uthi yena uhlelo lwequarter final luhle ngoba lupha iqembu leBhosa ithuba elihle lokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Umqeqetsho wasebenza lamaqembu abalisa ele Real Stars, ele Chicken Inn, nele Bantu Rovers kanye lele Highlanders uMandla Mpofu uthi yena indlela ukuhlelwe ngayo kusigaba sekwarter final sokungenzeka ukuba iqembu la Highlanders lihlangane lele FC Platinum kufinal yenkezo yeChibuku.
Umbono wami ubona ngani ngesikhiya abantu is going to the wire ku league and it's going to be exciting because sonke wonke umuntu ngedraw yenza le izolo sesicabangela ukuthi hayi iPlatinum la Highlanders ingahlangana ku final. Hlangana ku final ukuthi ukuthi zizaphila ziyehlangana futhi ku game second from last engxenye ezaba decider futhi.
Intatheli izindaba esebenzela edolobheni lakobulawayo uJoel Twaga uthi amaqembu amancane angamangalisa abantu abaningi ngokwenza kuhle kumncintiswano weChibuku Super Cup.
Ama small teams vele ku cup vele da vele despite performance yabo ku league, both is a cup game, at least they want to prove themselves that they vele in the competition. And the cup game are very tricky. Big teams don't always look down upon ama small teams.
Omunye njalo umsekeli weqembu leHighlanders uStanford Ndlovu wamukele ukuxegwa kweqembu lakhe leliya uMayini esithi lomdlalo uza kuba mnandi okwamagama.
Siyabonga Jaha, isikhathi so esesidliwe ngomangoye singakehlukana isikhangele bezihamba phambili. Omunye wabakhokela inhlanganiso yeNavos uthunjwe emzini wakhe eHarare wabhaxabulwa kakubi watholakala emazowe. Kwaneloko lamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.